Soko izika adisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisoko, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seseWashington DC.
Lamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolwesine mhlaka 18 Ndlolanja 2021, ngifakusa Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
The rural program, which I've just mentioned, will be administered for the frontline workers. That is the health services, Zimura, immigration officials, and the health staff of the security services.
Uhulumende usungule namuhla uhlelo lokuhlaba ijekiseni yokuvikela umkhuhlane eye-COVID-19 vaccine. Umqalisi Ziba uhle waba ngumsekeli kamongameli welizwe, umnumzana Constantine Nochiwenga. Abamabandla aphikisayo abagqobela abe-MDC Alliance bathi lanxa kubukeka uqala ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 vaccine ngumsekeli kamongameli welizwe, iningi lifuna yena ngokwakhe umongameli Emmerson Mnangagwa ehlatshwe abantu bebukele. Amabandla aphikisayo kanye labakhankasela umbuso okhululekileyo bathi uhulumende kumele aqhube ukhetho lwama-by-elections kugcwaliswe izikhala ezivuleke edale lephalamende nakumakhansili. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Uhulumende usungule namuhla uhlelo lokuhlaba ijekiseni yokuvikela umkhuhlane eye-COVID-19 vaccine. Umqalisi Ziba uhle waba ngumsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga, onguye njalo umphathintambo wezempilakahle ohlatshwe esibhedlela seWilkins eHarare. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lolu hlelo lusungulwe eZimbabwe ngemva kokuthola amajekiseni azinkulungwane ezingamakhulu amabili 200,000 awohlobo lwe-Sinopharm aphiwe ilizwe leZimbabwe njengesipho esivela kwele China. Lanxa abanye abantu belokuthandabuza ngokuhlatshwa ijekiseni leli, umnumzana Chiwenga utshele uZulu ukuba ukuqala kwakhe ukuhlatshwa kwindlela yokunika ithemba kwabaningi ukuthi bahlatshwe bengisabeli khatshana. Ekhuluma emkhosini wokusungula lolu hlelo obusesibhedlela eseWilkins eHarare, uChiwenga uthe ijekiseni leli lizanceda kakhulu empini yokuvimba ukumemetheka kwe-coronavirus elizweni.
Njengoba sikwazi ukuba eleZimbabwe lithole ijekiseni elivela eChina, namhlanje lilanga lokuqala ukuhlatshwa kwabantu, iningi labo abokuthi bengahlatshwa lomkhuhlane uzahle uphele.
10 million Zimbabwe.
Uqhubeke echasisa ukuba abantu abazaqala ukuphiwa leli jekiseni okuqala ngabakuluphi uhlangothi.
The rollout program, which I've just mentioned, will be administered.
Uhlelo lolu esikhuluma ngalo luzaphiwa abasebenzayo abanjengabezibhedlela, abasebenza emingceleni njalo labezempilakahle kubuthu.
And the health staff of the security services.
UChiwenga uthi amajekiseni lawa aseqalile ukukhanyisa ezabelweni ezishiyeneyo zelizwe, njalo uhulumende wakhe ukhangelele ukuba libe selifikile kulezi zabelo ngeziki ezayo. Okugcizelelwe unkosikazi Agnes Mawumva, okhokhela ikomiti ebona ngokumelana legciwane leli eyeZimbabwe COVID-19 Task Force e-ofisini kamongameli Emmerson Mnangagwa.
So that people get the right information and hence give confidence.
Kumele abantu bathole ulwazi, kumele isebenzi zempilakahle laye wonke umuntu athole ulwazi ukuze wonke umuntu ahlatshwe.
Unkosazana nolwazi Mpofu ongumongikazi uthi uyalithemba ijekiseni leli.
Na i-vaccine le COVID-19 once it's released isikhona sokuthi sithathe. Personally, ngizayithatha and I encourage other people to take it because so far it looks like it's going to be our only hope to minimization of this spread of this pandemic.
Umsekeli kamongameli welizwe uthi abazaqala ukuhlatshwa ngabasebenza kwezempilakahle abagoqela abongi, odokotela, ezinye ingcweti kwezempilo, abasemingceleni labezomvikela phansi kwesibanga sakuqala sokuhlatshwa kwabantu. Uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni leli luza ngemva kokuba lifike elizweni ngomvulo livela kwele China. libika lisebenza okwamandla ayisilinganiso sokungamachumi ayithoba minimbili ekhulwini 80%. Inkampani yeSinopharm yakwele China isiqale uncedo amazwe awezekazi leAfrika nasemhlabeni wonke jikelele. Lisithi Jackson leli kumele abantu balethembe. Uhulumende ukubeke sobala ukuba abantu bazahlatshwa leli jekiseni kungela mbadalo, njalo ukhangelele ukuthi bahlatshwe abantu abayizigidi ezilitshumi 10 million phakathi kwamahlandla amathathu. ELezimbabwe lisungile lolu hlelo lokuhlaba abantu ijekiseni lokuvikela iCOVID-19 ngesikhathi leli gciwane libulela abantu abanezolo. Okukhuphule inani laselulibulewe yilo kwaba inkulungwane phose lengxenye 1418 lokhu lolu bhubhane lwahlasela ilizwe. Asebebanjwe beli gciwane leli sebezinkulungwane ezingamachumi edlula amathathu lanhlanu i-35,423. Asebesinde kulo mkhuhlane sebezinkulungwane eziphezu kwamachumi amathathu lanye 31,615. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngiwumlondolozi Ndlovu.
Usenjalo umongameli Emmerson Mnangagwa uncome kakhulu umsekeli wakhe umnumzana Chiwenga ngokukhokhela ukuhlatshwa ijekiseni le-coronavirus vaccine, esithi le yindlela yokutshengisa uzulu weZimbabwe ongaba lokuthandabuza ngayo. Abanye labo bathi okwenziweyo nguChiwenga kupha abantu isibindi. Kodwa ilunga le-MDC Alliance umnumzana Edwin Ndlovu uthi lanxa lokhu kubukeka umongameli Emmerson Mnangagwa kumele laye ahlatshwe abantu bekhangele.
Yebo kambe, nxa kuyikuthi ke uhlatshwe yona le vele eChina kuyinto encomekayo, kodwa ke abantu abebekukhangelele kakhulu ukuthi kuqalise kumongameli welizwe ke umnumzana Mnangagwa, njengoba sekubonile South Africa kuqaleke ngumongameli walelo lizwe uRamaphosa, kwathi sokulandela ke uminista wezempilakahle. Lathi lapha besifisa ukuthi ngakuqale ngumnangagwa, kwasekubuya ke kibothiwe ngakubuya koKembo Mohadi, kubuya ikhabhinethi, kubuya bonke nje abaningi abaphezulu khona ngale, kuyanika ke idlabuzane le-confidence ebantwini kubona ukuthi hatshi uhulumende uyasinakelela sikulokuzwayo, njalo umuthi lo abawudingile kwele China kusho ukuthi ke uyasebenza ke uyavikela ke igcikwane lele le-COVID-19. Kodwa ke nxa sibone kuhlatshwa yena yedwa kasikwazi phela, ungumuntu obehlala ephuma isikhathi eside siya kwele China ke engumuntu ogulayo, nxa sesimbona ke sehlatshwa kusazakali ukuthi uhlatshwa ubevele kuhlatshwe khona ngale China nako mbeke ngamadoses yena lowo muthi kobuyileyo onqabela ke ukumemetheka kwe-COVID-19. Bekuzaba kuhleke nga sibona bonke abaphatha intambo kuqale ngayo umongameli Mnangagwa behlatshwa, bekuyanika ke abantu idlabuzane ke kubakhuthaze labo abantu babe lesifiso sokuthi bahlatshwe.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngowebandla le-MDC Alliance limuzwe exoxa lapho lontungameli Nkomo we-Studio 7. Untungameli uphinde waxoxa njalo lelunga lezano PF umnumzana Believe Kaule.
Kuyinto enhle kakhulu ekade vele sinjengelizwe siyilindele. Sebeqalile ukuhlaba ku-America, kumanye amazwe athuthukileyo, kungeko boChina kubobani, konke bayenzi bahlabile, kambe thina singobani thina esingathi thina lathi sithi phakathi komumona lowo mubi kangaka sibalekele ukuthi abantu bahlatshwe? Kanti khona ukuhlatshwa khona okokuvikela imikhuhlane ethile aso into enja phela Nkomo. Anje unanzelele ukuthi thina njengamaZimbabweans silo mphawu lothi silalo lapha engalweni lapha olokuhlatshwa ukuvikela imikhuhlane olubonakalayo nxa udingwa umbuso South Africa umbungathi bangavula kulapha kubuntu olo uvele leZimbabwe. Ngokunjalo ke Nkomo, into le asingayithathi lula njengendlela ukuthi abantu babe lokhu besenza into zamadlwane, belokhu bephikisana bedonselana bethi hey vaccine le abantu bebesifa ngomkhuhlane lo. So ngawo ke uhulumende uzithethe indlela zakhe zokuthi azivikele abantu. Imithi le ithengwa ngemali Nkomo, ayisiyo imali encane, imali enkulu kakhulu ekhishwa nguhulumende ethenga imithi le. Lanxa eminye yakhona iChina ezasincedisa, kodwa ke okwakhathesi imali esiya ezaphuma lapha imali enkulu kakhulu ukuthi abantu basile, abantu bavikelwe emkhuhlaneni lo.
Umnumzana Believe Kaule ngowebandla leZANU PF limuzwe exoxa lapho lontungameli Nkomo we-Studio 7. Lokho sikudaba lunye lwejekiseni ye-COVID-19 vaccine. Ingcwethi kwezempilakahle njalo engumgcinisihlalo wekomiti yedale lephalamende ebona ngezempilakahle uDokotela Ruth Labord ukhuthaze abantu ukuthi bawethembe amajekiseni awama-vaccines ngoba evunyelwe ukusebenza yinhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba, eye-World Health Organization. kanye logatsha lukahulumende olweZimbabwe Medicines Control oluhlonitshwa yizwekazi le-Afrika. UDokotela Labord yena owake waba ngumqondisi kahulumende ubona ngezempilakahle eMathebeleland North njalo oke wahlaselwa yi-COVID-19 kodwa wasila ukhuthaza abanye bakhe edalele ephalamende ukubana bayehlatshwa ukwenzela ukubonisa abantu ababamelayo kuleli dale ngokuqakatheka kwejekiseni leyi. Asizweni okuningi ngalolu daba kungxoxo ayiqhube loSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Lingathi uhulumende oluphethe kuhle yini uhlelo lolo olokwaba i
yokuphethe kuhle sibili planis iplan yakho le roll out plan right kakhulu sikunethiza jeka phambili sesisola imali kodwa kwakhathesi iplan i right i roll out plan right kakhulu.
Ye, njengodokotela uyayithemba yini i vaccine le ukuthi ngempela ilungile?
Mina ngiyayithemba i vaccine evele ngoba izwe elingazange linjene kusecond phase le eyecorona ichayina yodwa ukuthi yiyaukuvikela ukuthina kusecond phase singeke sonke bona bangenaa. So kukhona ku-right abakwenzayo, yikho ku-right ukuthula le themba le-medicines control yeZimbabwe ngoba yiye evalidate i-Africa yonke iyokuthiwa set of art technology in that respect. So ngithemba kakhulu i-medicines control yeZimbabwe ngoba
sesibuya ke ku-committee yedale lephalamende lapho ngumgcini sihlalo khona. Kuyini kathesele yake likuhlafuni ukuthi uhulumende akwenze kulwisaneni laleli gciwane? Sesikhangele ezinye njalo indlela.
Uthetho sokusenzakala imali yokuthini indawo eningi asekuthethwa ngahara and igciwane i-COVID nangokwayo isiyeshile kakhulu eZimbabwe. Okuphela
njengodokotela ungabaxwayisa uthini abantu?
Ubexoxa icingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekuBulawayo. Kulive talk lamhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela ukubhekane labesifazane ngalezi zikhathi zokumelana le-COVID-19 langokusungulwa kohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuvikela lomkhuhlane. Ngile kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Uyaxoxozela okumangalisayo kubandla lama-Republicans. Kunabanye abathi sokumele kuvinjwe abalandeli wayengumongameli uMnumzana Donald Trump abakhuthaza inkethabetshabi ubudlwangudlwangu lo mbuso wokuncindezela uZulu. Kodwa uTrump uthi kayindawo njengoba engumkhokheli wobandla leli. amalucacha asethumbe abantwana besikolo abangamajumi amabili lasikhombisa 27 kwele Nigeria. Umbalisi obaleke kusenzakala lokhu ukuthi omunye wabantwana udutshulwe wabhubha.
Amabandla aphikisayo kanye labakhankasela umbuso okhululekileyo bathi uhulumende kumele aqhube ukhetho lwama-by elections kugcwaliswe izikhala ezivuleke edale lephalamende lakumakhansele. Indawo eziningi zisele zingelabameli ngemva kokuxotshwa kwamalunga e-MDC Alliance libandla le-MDCT. Uhulumende umise zonke inhlelo zokhetho nyakenye esithi zingamemethekisa umkhuhlane we-COVID-19. Kodwa abanye bathi maningi amazwe aseqhube ukhetho kungelani lalo mkhuhlane, ngakho bathi uhulumende laye kumele ahlele ama-by elections enziwe. Unjongameli Nkomo uxoxele ucubungula ezombusazwe umnumzana Mbuso ofuzwayo.
Ngomthetho kuqakathekile ukuthi ama-by elections enziwe, kodwa ngepolitics yeZimbabwe asoze enziwe, ngoba ungakhangela ama-by elections uma engenziwa amaningi angikhona abe senziwa endaweni kuma-strongholds e-opposition. Laba abaphethe amandla iZANU-PF kayifuni ukuthi khona kwenziwe ama-by elections, ngoba bayakwazi ukuthi kungenziwa ama-by elections bazadliwa, especially umnotho nje abantu abaningi bayizondele ibandla leZANU PF. So mbona ngazathi uma ungenza i-by election kuzayi expose kakhulu kuyiyangise, ngoba yona injongo yayo ukuthi idilize i-opposition. So kwephulwa isisekelo, kwavunyelwa ukubana kwephule isisekelo ngokuxotsha abantu abavotelweyo, kusaziwe ukuthi bengaxotshwa kulo mkhuhlane kube sokungasavotwa. So mbona ngazathi kathesi umkhuhlane usetshenziswa entweni engayisiyo, usuliviko ukuthi kungavotwa, kungayisiyo kolokho, kodwa kusesatshwa nje ipolitics.
Kungaba yinto embi yini Fuzwayo ukuthi njengoba abantu sebeqalile ukuhlatshwa, uhulumende ahle amelele ukuthi kuhlatshwe abanengi andubana enze ama-by elections?
Even kungathiwa akuvotwe, ibandla elibusayo liyakwazi ukuthi lizadliwa. So ngenxa yokuthi liyakwazi ukuthi lizadliwa ngabantu abaxotshwa ephalamenti iningi labo bebe sezindaweni lapho abaphikisayo abalamandla khona. So mbona ngazathi njengoba basimuzwile esitsho ukuthi yena i-opposition ayithandayo yiphi, njalo i-opposition le ayithandayo ayitshengisa ukuthi ilosekelo oluningi, so kuzadliwa yena kudliwe le opposition oba bayithandayo, kube sokuba expose. So ngesizathu salokho, ukuze kungakhani ukuthi wephule isisekelo ngokuthi bevale i-by election becatha nge-corona, besesaba ukuthi kuzaba exposa ebantwini sebedliwe. So yikho sebecatha ngokuthi kungavotwa, kodwa eqinisweni ayisiso sizathu sokuthi kungavotwa. Isizathu sokuthi kungavotwa ukuthi kudilive i-opposition, ngoba singakhangela i-corona ukuthi ngabe bayiqakathekisa njengendlela abakhuluma ngayo. Ngabe unkosikazi wakhe ophetheyo ngabe kayenza ama-competition akhe, ngabe kabenza i-politburo, ngabe umhlangano oyenziweyo nge-weekend eManicaland befuna ukukhetha ozareplace umoya uGwarazima ngabe kayenzakalanga? Kodwa uma kusenza abe bandlela ibusayo ayisiyo problem, akula corona, ngoba ungabona ungakhangela mabe senza ipolitics zabo bedistribute of fertilizer besenza lokho nalokho, kuyabe kugcwaliswa abantu, akukhakula social distancing. Kodwa uma sokuthiwa sokuzakhulunywa ngento ezingenza amandla shift from them, bacatsha nge-corona.
Umnumzana Mbuso ofuzwayo ucubungula ezombusazwe. Limuzwe ixoxa lapho lo Ntungamile Nkomo we-Studio 7. UNtungamile uphinde waxoxa njalo lo mgcinisihlalo we-MDCT eMelika, umnumzana Dan Moyo.
Thina njengenhlangano we-MDCT satsho from ekuqaleni ukuthi sizimisele ukukhankasa, sikompite labanye lamanye amaphathi kuma-by elections. I-problem esitshelwayo thina ngohulumende yikuthi indaba ye-COVID yiyo yenza kube nzima ukuthi ba-organize ama-by elections. Thina sihlala sisitsho njalo nje njenge-MDCT ukuthi si-ready, njalo sizimisele ukuthi si-participate kulama by elections. So uhulumende angabeka ilanga thina si ready sizimisele. Angiboni ukuthi ngiyazi ukubana into enzima kakhulu for ama constituents ukuthi bangabi labameli babo ku parliament, and into lati engasiphathi kahle naleyo into esifuna ukuthi ilungiswe masinyane. Njalo futhi siyazi ukubana i constitution eyelizwe lethu ayikuvumeli ukuthi kube lama gaps esikhathi eside kungela representation ku parliament.
Bakhona abanye abasola ibandla le nomoyo ngoba yilo elaxotshisa abameli bezigaba ezinenge abebandla le MDC Alliance.
Well, ngiyazwisisa izithalazo zabantu ukuthi thina njengebandla le-MTCT ngokuxotsha abantu kuparlamenti savula lezi zikhala okumele zivalwe ngama-by-election. Kodwa okuqakathekileyo, okuqakatheke kakhulu ngokubona kwami ukuthi abantu kumele bazwisise ukuthi thina njenge-MTCT siyiphathi yemithetho, siyiphathi landela iconstitution yethu. Ngakho ke ukuxotshwa kwalaba bantu yinto eyenzakala ngomthetho weparty yethu ukuthi umuntu ma esithi yena akasei member ye-MDCT ekubeni wangena eParliament ngetikiti le-MDCT, iconstitution yethu ithi umuntu lo kumele arecallwe from iParliament.
Umnumzana Dan Moyo ngumgcini sihlalo we-MDCT eMelika. Intsha yeZimbabwe income uhulumende ngokwengeza isikhathi sokusebenza kweziqondiso ze-COVID-19 lockdown ezokuvikela ukumemetheka kwegciwane leli okwamanye amaviki amabili. Uhulumende uthi uthethe leli nyathelo ukuze ingcwethi zezempilakahle zithole ithuba lokuhlolisisa ukuba kungabe sekule minye imihlobo emitsha yaleli gciwane na elizweni. Lanxa bemncoma abasakhulayo uhulumende, lokhu bekhala ngokuthi uhulumende ngabe usungula uhlelo lokubasiza ngemali kanye langokudla phansi kwe-lockdown. Michael Obe we-Studio 7 uxoxe lonkosazana Perseverance Nyathi owenhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association ngalolu daba kanye lolwejekiseni yokuvikela i-COVID-19 ele-vaccine.
Nxa sikhale kuluhlu lwabatsha ukungezelelwa kwamaviki amabili lawa, yebo yekulungile nxa ugovernment ubone kufanele ukubana kungehlisa izinga lomkhuhlane lo osuthe wamemetheka. Kodwa ke sikhangeleni ukuthi kwabatsha kuyasicikela phansi ngoba sikhangele ukuthi kathesi isikhathi sokuthi ngabe siyabuyela emsebenzini. Sikhangele ukuthi umkhonomi lawo kumele uvuke lathi sisebenze siphakulele imuli zethu okokubamba okokudla.
Manyathi, ingcwethi zezempilakahle zithi inani labantu ababanjwa ngomkhuhlane we-coronavirus elizweni likhanya ngani seliyehla. Lokhu kungenxa yohlelo lwe-COVID-19 lockdown. Njengenhlanganiso liyakuthakazelela khonokho na, njalo ubona ngani lokhu sokusho ukuthi uZulu usehlonipha na umthetho we-COVID-19 lockdown?
Njengenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association sikubona kulicebo njalo sikuphinde sikubone kuyinto enhle ukubana umkhuhlane lo osuthe wayehla, inani labantu asebebanjwe ngumkhuhlane liyehla, njalo abantu silokhu sibagqugquzela ukubana bazigcine kuhle, baziphathe kuhle. Akusikho ukuthi kumele baziphathe bona bodwa, kodwa bacabangele labo makhelwane, bacabangele lezihlobo zabo abahlala lazo. Ngakho ke konke khonokho yimigomo esethe yancedisa ukuthi inani leli liyehle. Sikhuthaza njalo ngaso sonke isikhathi ukubana abantu balandele imilayo lemigomo yona le esithe yenza inani lehle ele-COVID-19.
Izolo sibone ijekiseni elivikela i-COVID-19 elivela kwele China lifika elizweni. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uZulu uzaqala ukulithola leli jekiseni kuliviki, beqala ngabodokotela kanye labongi abantu abaphila ngemikhuhlane etshiyeneyo egoqela bo high blood pressure kanye lezinye izisebenzi zikahulumende. Njengosakhulayo uyathakazelela na ukufika kwaleli Jackson elizweni kanye nalokho okufisa ukwenziwa nguhulumende?
Sibonga kuhulumende ubone kufanele njengesizwe seZimbabwe kubana lathi sithole iJackson. Njalo sikhala ukuthi ngokuzwa kwethu iJackson leli lizaqala ukusiza omongikazi labo dokotela abayibo abama front line ezibhedlela. Sibonga kakhulu ngoba lokhu kuzayehlisa ukufa kwabantu. Njalo sikhalela ukuthi leyo phase 1 isize inani lona leli esilibalayo sikhangela ukuthi ku phase 2 njoba sisizwa ukubana kuzancedisa kulabo otishala lama lecturers abayiba bayafundisayo uhlangothi lwezemfundo sikhangela ukuthi njalo lelo Jackson lizancedisa nalabo abalama abalemkhuhlane engelaphekiyo yona le mkhuhlane esithi ngesilungu ama-chronic diseases sikhangelele ukubana incedise abantu abaningi njalo sesikhangelela futhi ukuthi nxa suthe laphiwa abantu leli Jackson liphiwa abantu ngokufaneleyo lingakhethi ijackson le ingakhethi ngabandlululi njalo ifinyelele kundawana zonkana zezimbabwe ma uhlangothi zonke zezimbabwe lifinyelele leli Jackson yikho sikukhangelele
hayi siyakuzwa manyathi phosela amazwi akho okugcina
engithanda ukuphetha ngakho ukugcina ngakho ukuthi besicela uhulumende ufundise abantu ngaleli Jackson njalo ekuwabeleni kwabantu abantu kabaphiwe leli Jackson ngokufaneleyo kungabi lokukhetha kungabi lokubandlululana
lo ngunkosazana Perseverance Nyathi ilunga lenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association limuzwe ixoxa ecingweni lomaiko weStudio 7 ekubulawayo. Kulabanye abeZimbabwe abathi besaba ijekiseni yeSinopharm enikwe iZimbabwe ngele China bathi kabayethembi ijekiseni le ejonge ukuphathisa umzimba ukuthi ubumbe amasotsha okuzivikela kuCOVID-19 ngoba bengethembi impahla eningi engelahlonzi elungiswa kwele China. Ake sizwe bexoxa loGibbs Dubeyo kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela lona enkundleni yokuxhumana eyeFacebook kukhasi leVOA Ndebele.
Ama-stories abantu abaningi sokuza kungenzala kungasayithembi.
Abantu bathini mamkhwalazi?
Athi yabulala.
Lawo vele ubona ngani yabulala vele?
Ay, nami bona ntizongqeda.
So, nxa abantu bekhuluma njalo kwini ongakwenza ukuthi wena ucina ukukhululeka, ucina usithi okay, ayibulali. Kwini ongakwenza ukukhululeka?
Singabona abanye baqale bayithatha obulayo serious asidli.
Abanjengobani?
Hayi anyone nje ozophula but especially bona laba abaphezulu bomele bayithathe maqala
so kumele baphume kupublic behlathe tutu lawukhangele
exactly
ndabekwa njakuzo kunjani ke sibaba awukuthembi ukuthi uyijackson le ngasebenzi
hayi okwakucala into engayi-understandiyo ngumkhuhlane lowu ukuthi ngumkhuhlane kumbe yinto evela kibo khonale abantu bechina ngoba bona bazawuthi bhadla-bhadla sokule vaccine waye bengatholanga ivaccine yekensa labo-AIDS
kodwa wena uyakholwa ukuthi umkhuhlane lowo khona
hhayi angikakholwa ngendlela engizwa ngayo ngendlela engibhala ngayo ukuthi lowo mkhuhlane waye kuthiwa uchaya abantu abangani vele bona baleminye imkhuhlane behind and then so uthi wena nxa ungyeli omunye umkhuhlane behind utho uthi kawukuchaya ukubambi lowo mkhuhlane so khonaphana ngabe i-government yafundisa abantu yaba-educator ngalowo mkhuhlane kahle kahle ukuthi khona ngoba nxa ungakaze uhlangane lakho for sure like nangaze ngihlangane lakho ngendlela engibhala ngayo kuba nzima ukuthi ngikukholwe
okungakwenza ukukholwa ukuthi umkhuhlane lo ukhona kuyini
kuzaba nzima ngoba like kahle sithiwe sizwa indaba zokuthi isipesha nxa ugijima usenzana ukubambi abafana bebhola ababanjwa yiwo abayenza ama-exercise ababanjwa yiwo ukuhamba abavele sengani sebebhula so sithi kanje ngumkhuhlane bani wona lowo njalo so eyi kuba nzima ukuthi ngikubhenise
so-ke singathi kuyiwa phambili nxa ungaba le themba lokuthi ama-jekiseni la ayasebenza ngubani okumele ayisebenzise kuqala uze ubone ukuthi ya kuyasebenza lokho
bona ababuye lawo xa umuntu ungubaba uthengela abantu abakho qala wena udle sibekwazi ukuthi lokubuye lakuba kusibulali
obani bolapo
abahambe bakuthi hayi thina siyakufuna kuye kwizi kabaqale kona lemuli zabo hayi kube sokuzobuya ke thina lingakuthatha likunathe kumbe kwenziwani kuyahlatshwa hlatshwanini sike sime lathi sibone 1 month ukuthi hayi for sure hayi baqinile
labo ngabanye abalaleli bakaStudio 7 bekhuluma ngejekiseni leCOVID-19 vaccine bexoxa loGibbs Dube kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela lona enkundleni yeFacebook ekhasini leVOA iNdebele. Singeke ihlukane izihlobo, wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Uhulumende usungule namhla uhlelo lokuhlaba ijekiseni yokuvikela umkhuhlane eye-COVID-19 vaccine. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo, uPraxedes Jeremiah.